Iqembu lezimbabwe libe umjikelo obhanqa 1-1 le-Uganda ngolwesithathu ntambama wempumelelo iqembu leli lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikagroup A kule qembu le-Egypt lona eselithole ilungelo lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba litshaye le-DRC nge-2-0 okutsho ukuba selinemiklomelo eyisithupha. Iqembu le-Egypt litshaye lezimbabwe nge-1-0 emdlalweni okuyosungule umncintiswano walo nyaka. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Uganda lona lemiklomelo emine ngemva kokuba litshaye le-DRC nge-2-0 emdlalweni walo wakuqala wesigaba sezibaya. Umlandeli womdlalo wenguqu obukele umdlalo obuphakathi kweqembu lezimbabwe lele-Uganda usibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leli lidlale ibhola elimthokozise kakhulu njalo lokhu kumupha ithemba elokuba benganqoba ele-DRC emdlalweni wabo wesithathu njalo ngokugcina owezibaya.
Nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo leqembu le-Uganda hayi bengadlulela phambili ngoba badlale kuhle kakhulu but basuke baba lomnyama nje wokuthi ibhora beliyala ukungena emambuleni kodwa nxa ku-DRC inkosi ivumile imiklomelo emithathu bengaphuma belayo.
Intathe izindaba ezemidlalo uNation Kokoyarira layo uthi iqembu lama-Warriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu le-Uganda.
Badlale kuhle sibili kodwa into abayiphumazileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo kodwa sikhangele phambili sibona ngani ama-Warriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amacembu amabili kugrupu linye ngalinye njalo kuzaba lethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa bengesithathu liyenelise layo kuya phambili so ama-Warriors engadlala eqalinise ukunqoba i-DRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili.
Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahle adlulele kusigaba esilandelayo esemncintiswano kodwa kuza kuba namaqembu amane azaphutha esendaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa. Umlandeli weqembu lama-Warriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lama-Warriors kuzamele badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi abazithembi nxa bengabaphambi kwegedi.
Abagadli beqembu lama-Warriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali njalo kuzamele bekhuthazwe ukuba bengajayi nxa bengazithela bephambi kwegedi ikanti loNelethi Msoli kuzamele bemdlalise noma ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo le-Uganda.
Imidlalo yokugcina yesibaya sikagroup A izadlalwa ngesonto lapho iqembu lezimbabwe lizadlala khona lele-DRC kuthi ele-Uganda lizadlala lele-Egypt. Limidlalo izadlalwa ngehola lethuba munemunye ebusuku. Ngimele isitudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanje.